Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla 27 kuMpandula 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje, uqhubekela phambili umhlangano omkhulu United Nations General Assembly in New York.
Ukuthi ivalwa kwezindlu lokhu yinto enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu idetermine i-market forces.
I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe gold kumbe iZig ngokuyisilinganiso songamajumi amahlanu ekhulwini 50%.
Sengile 5 years ngihamba e-church bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala ama-miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo.
Abantu abaningi sebephephela kusomandla ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Kwele South Africa bamukela amatambo amaqhawe afela eZimbabwe leZambia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokeli yamazwe atshiyeneyo lokhu isethula imibiko eqakathekileyo emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha kwele Melika. Kunenge okwethulwa emhlanganweni lo. Intethelezindaba yeStudio 7 kutabuka Ncube usemhlanganweni lo eNew York. Ngesizwe ukuba usiphatheleni namuhla.
Ubone kukhulunywa ngendaba eziqakathekileyo kakhulu emazweni omhlaba ezigoqela ukuguquka omumo omkhathi, izimpi ezikhona kanye lokuthi kube lokuthula lohulumende wentando kaZulu, udaba bekulinganiswa kwamathuba kanye lokulwisana le mikhuhlane etshiyeneyo lokulwisana lobumpofu ebantwini.
Nxa sikhangela ke kuzwekazi le-Afrika, kwini okhulunywe kakhulu ozwela ungani kuyathophela?
Ludaba lokuthi amazwe e-Afrika kumbe ezwekazi le-Afrika lithole esinye isihlalo kwenhlanganiso ye-United Nations Security Council ukwenzela ukuthi ilizwi lezwekazi le-Afrika lizwakale kumihlangano ye-United Nations Security Council. Kuludaba olukhulunywe ngalo ngumnumzana Shava obemele umnumzana Mnangagwa kanye lomongameli wele South Africa umnumzana Ramaphosa laye ekhulume ngalolu daba phakathi kwabanye abakhokheli base-Afrika.
Siyabona njalo ke udaba lwezimpi lezi ezikhona i-Israel, Hamas, kuzobuya le Hezbollah, i-Russia, Ukraine, tibathene ngakhonoko.
Umongameli wele Melika ekhuluma lapha sikhumbule ukuthi ngokokugcina kwakhe ukuthi ekhulume kulo mhlangano ukhuthaze ukuthi kube lokubambana lokuthula emazweni omhlaba, ekhuluma ngezimpi lezi esithi esengathi zingamiswa ziphele. Kodwa-ke umongameli wele Israel ekhuluma namhlanje ekuseni ubambe ngodaba lolo olwempi elizweni lakhe esithi abasoze bame nxa abantu abathunjwa iHamas bengakatholakali. Kodwa amanye amazwe lawo abekhuluma ngodaba lolu ekhuthaza ukuthi sengathi kuyaba lokuyekethisa ukwenzela ukuthi kungabi lokufa kwabantu abaningi. Njalo abanye abakhokeli base-Afrika labo bebekhuluma ngodaba lwempi ese-Sudan kanye nezinye ezilokucabana besithi hayi kufanele ukulungisiswa lezi ndaba. Bekhuthaza ukuthi kube lo hulumende wentando kaZulu njalo kumiswe ukuthathwa kwamandla kumbe ukuhluthunwa kwamandla ngamabutho esithi lokho kuletha ukungahlaliseki kwizwekazi le-Afrika.
Lo nguTabuka Ncube, intatheli izindaba ye-Studio 7 esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe gold kumbe iZig ngokuyisilinganiso songamajumi amahlanu ekhulwini 50%. Usibalukhulu webhanga leli umnumzana John Mshayabanu uthi benze lokhu kulandela isinqumo esithethwe luhlangothi lwe-RBZ Monetary Policy Committee esokuthi kumele iZig ithengwe njalo ithengiswe ngesisindo sayo emkhambo wemali hatshi okufiswa libhanga leli. Okwamanje idola leMelika lithenga amaZig afika phose amajumi amane 23.4, belithenga amaZig alijumi lane kungakabuyiswa isisindo seZig. Emkambo wensita idola leMelika lidenga amazig edlula amajumi amatatu 33.3. Uwa kwesisindo sezig bese kusethusa amavinkili amakhulu atshele uhulumende uba alakho ukuvala uma ebanjwa ngamandla ukuthi athengise impahla ngezig ngatsho idola leMelika. Uze sihlaziye udaba lolu siphoxele ingcwethi kwezonoto uMnumzana Stevenson Dlamini.
Ukuthi valwa kwezig lokhu yinto enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu i-determine i-market forces. Lokho kutshiwo ukuthi isisindo semali kumele sitshiwe ngamabhizinisi, hatshi ukubana sibe esilethulelwa ebantwini. Isisindo semali kumele sitshiwe umumo womkambo. Lokhu kube kuhle ngoba kuyancedisa ukuthi lo mkambo ongekho emthethweni uswele amandla, imali iphenduke endaweni eyiyo.
Singathi kodwa kuzakhanya yini kuZulu khonokho abantu baza kunanzelela ukuthi sokukhona njalo la mabhizinisi la kade sithi alakuthi avale kungahamba njani khona?
Ye, bonani uZulu seza kunanzelela osokumele osokubalulekile ukuthi le mali yamanye amazwe itholakale kumabhizinisi la athi khala ukuswela imali. Kodwa uZulu sekuhlaka kunanzelela ubana how akusela mehluko kakhulu, kangcono uthathe imali yakho uyayisebenzisa kuhle emkambo kulokuthi uyihambise emkambeni omnyama. Ngalesi abantu sebekhululeke ukuthi athathe i-US dollar yakhe ayithenga emavinkilini okusemthethweni kulokuthi aqale ayibhodisa ngale ukuze azozothenga. Lokhu kuzenza ukuthi la mavinkili athole imali yamanye amazwe ukuze yenelise ukuyawuda lezo mpahla.
Ye, sizokuthiwa-ke nxa sikhuluma kadesi-ke emkambo wensida lapho ihle yaqonga izigo okunye okumangalisayo. Bathini khona?
Hayi, bengezwa kodwa bengithola ukuthi la umkambo osensithi usayethukile ambona ukuthi sihlaqonga, sisamelele ukuthi sibone ukuthi umkambo wakhona uzakuthini, njengoba kathesi sokulula ukuthi umuntu azingenile emagrosa yemali yakhe leyo kulokuthi aye emkambo emnyama. Kodwa siyazi ukuthi nje umkambo omnyama kwesinye isikhathi kule mkhuba wokuthi vele ufuna ukuhlala uqansi.
UMnumzana Stevenson Dlamini yingcweti kwezenodo esebenza eNational University of Science and Technology besixoxa laye ekoBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Udubo lwendlala, ukuswelakala kwemisebenzi, lesimo esibi somnotho kweZimbabwe sokusenza iningi labantu lingene kumabandla enkolo atshiyeneyo likholwa ukuthi impilo iza kuba ngcono. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Imbhalo yesiKristu ithi guqa uthandaze, impendulo ezabuya kodwa abampofu bakhala ezimathosi ngoba impilo yabo kayikaguquki. Unkosikazi Sifiso Ngwenya uthi kunini ethandaza kodwa impilo lokhu injalo.
Sengile 5 years ngihamba echurchi, bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala, ama-miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo. Lokhe ngaqala ukusebenza, nisebenza nzima gadalala ngizama ukuthi ngihambise imali yona le echurchi, maybe kungatshintsha but akula lutho.
Omunye okhalayo unkosazana Sithokozile Dube.
Sonta ePentecostal Church, ngihlala nginikela every time ngiyanikela but akula lutho litshintshayo, impilo yami still is stuck.
Unkosikazi Nyasha Muvirimilayo uthi kudala inikele enkonzweni kodwa kakatholi inhlala kahle.
Ngabe ngizikhipha sibili izimali zechurch kodwa kuyabe kungelanto ecacayo. Saye sikhiphe sibili ama-$20, ama-$30 kodwa imuli yami ngabe ngingatholi ukuthi ngikwanise ukuyigcina kodwa ngikwanise ukukhipha imali yechurchi.
Amabandla enkolo asebemetheke elizwe lonke njalo amaningi akhona agijimisa imali. Umposi Solomon Kanyati oweZion Christian Church uthi amabandla amaningi ngawezigelekeqe.
Spiritually ngivumile, kule mbali yama-jailbirds abathe bevelejele bathi ayi thina nxa sake sabutshela ukutshontsha ukuthi this time sizatshontsha abantu bevuma bayabazi abantu bokuthageta balwazi uluhlu olungafundanga lwazwisisa ilolu kholwa masinya lungakhola sibilela nalugcwala itenti yabantu 5,000 ngasikhathana kodwa uluhlu olukhanyiseleyo bavuma.
Ukuxabana kubangwa izikhundla kwenza abaphathi bawo behlukane. Umfundisi Levi Moyo we-Apostolic Church uchaza isizathu esenza behlukane.
Ezinkonzweni zabo kabavumeli ukuthi omunye umuntu omtsha akhule asebenzise isipho sakhe. Umuntu omtsha befrustrated sephuma sesiyahlanyela eceleni.
Kodwa kulamanye amabandla acela uNkulunkulu ukuba ahlenge abahluphekileyo. Umfundisi Patricia Thomas we-Church of God uthi ibandla lakhe lincedisa ngokukhulekela abadubekileyo alithathi mali.
Singabona kule need ngikho lapho esinceda khona.
Kukanti umfundisi omkhulu we-President Christ Church uKegana Ndlovu uthi njengebandla eliqodwa badidekile ngokwenzakalayo.
Umbuzo esilawo abaningi bethu yini lokhu ukuthi kuyini khona vele kanti okufundiswayo kuwona amachurchi esiwabona ehluma indawana zonke inhloso yokuba khona kwawo ukuthi kuyini.
Umfundisi uSen Spanda isiphatha amabandla ezokorea Christian Alliance of Zimbabwe uthi udubo olubangelwa ibubi bezomnotho elizweni sokwenze kwaba labafundisi bamanga.
Njengoba ezomnotho zehlile lapha eZimbabwe siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu abaye emsebenzini akula msebenzi akulazimali baba yibo abaxileka kalula ngabantu abathi khona kule ndlela ezinye zokwenza izimali. Imali engaba khona esikhwameni sakho nomthandazo wokukhulisa imali okuba khona kumbe imali ezibuye kwamasalamusi konke lokhuyana yikuqileka kwabantu ngabo siyakwazi okungamaqili kusela akula bhayibhile elikhona la.
Usibanda uyaphambili esithi sowumele uhulumende avale amabandla angaqedakaleyo aqila abantu njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe.
Siyananzela ukuthi ungakhayela ngale kubo Rwanda bagcine bevala ama-church amaningi ngenxa yobuqili bona lobo buyabe kusenzakala.
Lona ibhayibhile lithi ngezikhathi zokugcina kuzaba labafundisi labaprofeti bamanga njalo abantu bazabakholwa kambe zinsuku zokugcina lezi na Ngiyime na Studio 7 igama namwenza Jesus Banda.
Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usencume iZimbabwe ngendima enkulu yayidlala ekuletheni uzibuse kwele South Africa. Uthi usekhumala usipho lolu daba esePitoli kwele South Africa.
URamaphosa wethule amazwi la namhla eFreedom Park ePitoli embuthanweni wokumukela amathambo amaqhawe angamachuma amane lambili 42 afela eZimbabwe leZambia ngesikhathi sempi yenkululeko yeSouth Africa. Ubonge kakhulu iZimbabwe ngokugcina amaqhawe enkululeko esithi lokhu kwasiza kakhulu ukuthi eleSouth Africa lithole uzibuse.
They provided material assistance and support. These countries dedicated themselves to our cause.
Abantu beZimbabwe baphathisa ngokudla indawo zokuhlala okugqoka langakho konke okwakudingwa ngamaqhawe ethu. Bathatha impi yethu yaba ngeyabo okwafaka impilo zabo engozini kakhulu. Kufuze sibabonge singaqedi ngomsebenzi wabawenzayo.
We say thank you and let's give them a good round of applause.
Amazwi kaRamaphosa agcizelelwe nguNobhala Jikelele webandla le-ANC uMnumzana Fikile Mbalula. Wayengumlweli wempi yenkululeko uMnumzana Dan Hato owaze wafunda eZimbabwe ngemva kokulimala kwakhe empini eBotswana. Uthe kuqakathekile ukuthi izalwane zakwele South Africa zifundiswe kakhulu ngendlela iZimbabwe eyazinikela ngakhona kunkululeko yeSouth Africa.
Sinenxaxhebe kufanele siyidlalile. Xa ngaba enye i-country inengxaki enayo, kufanele sibe nendima esiyidlalayo. Asinawuthi hayi abantu bazothatha imisebenzi yabo. Yes, of course, zikhona izinto. Asithi makube nje kuphela sonwabe kungene wonke umntu. I-government yethu need to regulate that. But akufanelekanga abantu abafikayo apha bade baluze bomi babo simply because asixolanga singama South African.
Lezi nkulumo ziza ngesikhathi lapho kule ndaba mpikiswano enkulu ebulenjini be-internet phakathi kwezalwane zakwele South Africa leZimbabwe ngodaba lokuzingelwa kwabeZimbabwe abangamaphepha bebanjwa bebuyiselwa ekhaya. Abanye bathi abanikwe amaphepha ngoba labo baphathisa leSouth Africa ngesikhathi libhekane lohlupho lwempi. Kodwa kabanye besithi ngeke bekele abeZimbabwe bethatha imisebenzi yabo labo beyifuna. Isizalwane seZimbabwe njalo umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Progressive Foundation umnumzana Lesi Mlilo uthi uthemba ukulethwa kwamathambo amaqhawela ayigcinwe yiZimbabwe kuza kwenza bemukeleke ngcono kweleSouth Africa.
Lokhu futhi kuzoletha isifundo esikhulu kakhulu kuma-South Africans ukuthi iZimbabwe idlale indima enkulu kakhulu kule democracy. Ngoba masicabanga kuke kwaba khona ukuthi amasosha ukungena kwawo ngale ayehambe bulala ezihambe bulala namanye amaZimbabwe.
Umeli weZimbabwe kule-South Africa umnumzana David Hamadziribi utshele abebebuthene laba ukuthi amazwe omabili la kufanele asebenzise imbali yempilo ukuqinisa ubudlelwano bawo. Ngimele Studio 7 ePitoli kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyasizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Umeya weNew York umnumzana Eric Adams obotshwe izolo ukhangelelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba namuhla. Wetheswa amacala okwamukela izipho kuziphatha amandla zikarhulumente wakwaleturkey kusukela ngomnyaka ka-2014 langesikhathi ekhankasela ukhetho lukameya ngomnyaka ka-2021. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Inhlanganiso ebona ngenswelo zabesifazane kuzwekazi le-Afrika abemba okutshiyeneyo e-Women in Mining Africa ithi kumele kuvikelwe omama labantwana abasebenza emigodini abakhahlanyezwa ngezinye izisebenzi abaqhathi labathenga okwenjiwayo. Silesizwe imibono kahulumende weMelika.
Lesi yiso isikhathi esifaneleyo esokuthi sihlolisise ukuthi singaphi ngobudlelwano beMelika leIndia, ukutsho umnumzana Richard Verma, umsekeli kanobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kuhulumende weMelika, echasisela inhlanganiso yeHudson Institute. Sesingena kumnyaka engamachumi amabili lanhlanu okuphumelela kulobo ubudlelwano, ukuphumelela ebesingakucabangeli kuminyaka edluleyo. Inqubekela phambili le ilethwe yokuguqulwa kwemithetho emazweni womabili kungatsha eziqakathekileyo ezigoqela ezamandla okusebenzisa kunhlelo zethu ezomvikela lezokuthengiselana. Ngempela owayengumongameli umnumzana Bill Clinton nguye owehlukanisa iziqondiso ze-India lezeMelika lePakistan. Lokhu kwasiza ngoba kwabangela ukuthi kwalesivumelwano sezikhali ze-nuclear phakathi kweleMelika lele-India okwakumqoka ukuthi kulethe amandla asetshenziswa kulezi izikhali e-India. Okwalandelayo yikuthi isivumelwano lesi silethe intuthuko entsha ekusebenzeni ndawonye kwezomvikela, kuchasisa umnumzana Verma. Amabutho amazwe omabili azwisisana akukude lapho esasingavunyelwa ukuthi sikhulume ngokusebenza ndawonye langokumanyana. Sesilolonga amakhono siphinde siqeqeshe ndawonye. Sesilungisa inhlelo eziphakemeyo kulomhlaba ezobulembu. Konke lokhu kulomthelela wokuthuthukisa ukuthula lokuhlaliseka kuhle esigabeni se-Indo-Pacific laphambi kwalapho. Ukusiletha kweyinye intuthuko esiyenzakele, imizamo yokuphathisana ekulwisaneni lokuguquka komumo womkhathi. Kusalokhe kulomsebenzi okumele wenziwe, ukutsho umnumzana Verma. Kodwa nxa amazwe amabili phakathi kwamathathu ayiwo asezingeni eliphezulu ekubangeleni lokhu esebenza endawonye kulolu daba, kuletha isibonelo esilamandla ngokubaluleka langokuphuthuma kwalolu daba kwamanye amazwe lakumafemu azimeleyo ukuthi lawo alwisane lalolu hlupho. Umnumzana Verma uqhubeke wathi umthelela wezomnotho phakathi kwengatsha ezizimeleyo kweleMelika leIndia lawo uyancomeka. Amanani kwezokuthengiselana kwethu asekhuphuke kakhulu kusukela ngomnyaka ka-2000 kuze kube lamuhla. Ukuthengiselana phakathi kweleMelika leIndia kubonakala ngemisebenzi yeMelika izinkulungwane ezingamakhulu amane lamatshumi amabili lanhlanu, i-425,000. Ukutsho ugatsha olubona ngokuphathelane lalolu daba olwe-Commerce International Trade Administration. Beka inyanga ezimbalwa ezedluleyo kulandela ukuzimisela kwenkampani ye-Micron ukuthi yakhe umtshina wokuhiqiza ama-conductors obiza izigidi zamadola ezingamakhulu ayisishiyangalombili lamachumi amabili lanhlanu, i-$825 million eGujarat. Beka njalo ukuzimisela kogatsha lwe-Development Finance Corporation ngamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, i-$500 million ukuthi lusekele imizamo ye-First Solar e-India yokwakha imitshina yokuvuna amandla elanga eyama-solar panels. Ngicabanga ukuthi singathi sesingene esigabeni sokuthi sihlanganise ngokupheleleyo ubudlelwano beMelika lele-India, ukugcizelela uMnumzana Verma. Sihlanganise ukuthi sisebenza njani ndawonye, sihlanganise lokuthi sihlola njani ukuthi sibone lapho amazwe ethu ethuselwa khona, lalapho kulethuba lokuthi athuthuke. Siphinde sihlanganise ukuthi abantu bethu bengaphila njani futhi behlale njani ndawonye, kugqiba uMnumzana Verma.
Le imibono kahulumende weMelika.
Abahleli njani linjani nonke ngesigaba, hayi izani yona shem, hayi umuntu ongazi ngezano or usaphumputha usaphumputha ongazi lutho, hayi ilizwe lakithi angeke liphucuke esilungu libuswa yizano for iminyaka eminingi lihluleka, and manje sokuwest bad to west, yokungcono nje emuva ngale, hayi manje khona sokuwest bantu bakithi. Kungako thina abanye sithi ilizwe alike libuye ezandleni zethu zasemathebeleleni kubathwakazi bethu. Kukhona okungatshentsha, kukhona okuzoba li-different ukuze nathi sibone ukuthi siyenzela abantwana nezulu zethu ezizayo. Ma singabe lokhu siqakezela izano le ebusayo le, hayi siyitshela amanga empeleni, siyitshela amanga angeke kulunge nabo laba bakithi abakhulumela bona bezano bayithi imithetho ye-ikonomi yekwasha kwacima, ngoba bona bayadla kamnandi bonke laba.
Sidibone Studio 7, sidibone Studio 7. Na khona kubi. Hayi thina sesaba ngabantu esingaziwayo lokuthi singabantu esezandla. Kambe ungabona abantu besuka bezofika embizeni yakho befike bezithaphele bezithaphele. Ubusubuza ukuthi bazithaphela kanjani. Lapha sokubonakala phela ukuthi izano kayifuna ukuthi kwazi ukuthi zaphi ikhona. You can't come and dig ama graves abantu belokuzelo beMK without consulting izaphu lamazipra. Bebe yiba bakhamba ukuthi hayi njoba abantu laba besilala embhedeni oyi-1, thina yite saziyo lezezane ukuthi babehamba nobani, yite saziyo leurungu ukuthi babehamba nobani, kobulawayo yite saziyo ukuthi babehamba nobani. Kodwa ha izane kwenzile izathatha labantu vele. Most into ababalekelayo ukuthi abanye abantu laba abe-MK babulawa igugurawundi. Kasi yiyo iproblem ekhona abantu asingayinanzeleliyo kuloku gangathizo kwenzakalayo.
Studio 7 ninjani? Hayi siyaphila, hayi sihlale endaweni. Kunenkulumo labantu laba elisuka liba interviewa la. Kule nkulumo ekhulunywe ngobaba uRichard Moyo, mabembuza ngendlala abantu abakhala ngayo, kakhulumanga ubaba njengomuntu okhulumela abantu besiNdebeleni ozwela ukulamba kwabantwana. Ukhulume ngazi njengomuntu kumbe hayi esingathi njengane mdala. Maye sithi yena ngabe kukhulunywa ngentandane nothi ngabantwana abalabazali, abantu bahamba besiyaphuza utshwala bengahambisa abantwana esikolo, kanje vele amaNdebele silembali yokuthi asifundise abantwana. Engumuntu owakhethwa ngabantu ukuthi umele abantu, yikuthi laba bantu beZimbabwe hayi ukhetha nje abantu. Umuntu vele wezanu PF ozacabangela ilizwe leZimbabwe akekho.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo was a Friday liviki sihamba lomculo weKwaito oqalisana kunene. Ozibiza ngegama elithi Big Q the Largest emculweni. UBig Q dabuka eKezi kodwa uhlabela eKwaLebotswana. Lapha uphethe idlalade lakhe elija lesihloko esithi Stop the Violence. Now we talk about Ntukameli Nkomo with Studio 7.
Kiss you on the beat.
Whatever fits you come by, say what's it. You mean I
kunjani umsakazi, kunjani umsakazi wami omuhle. Mina ngizalwa eKhezi esigabeni saseMaqhina Village. Ngale ukucula ngo-2022 kungo-December la engakhipha khona i-single track yami eyayithi yona Stop the Violence Peace. Looking ngicula ngikhipha i-single kungo-2023 ngaphinda ngakhipha amanye angu-5 sengigcwalisela i-album yami yokuqala eKwaito.
Wake you outside, feel it, man. Ice. Ice. Wake when in the outside, feel it, man. Ice. Ah, yes. Wowing and Sanjay. I win the Wowing and Sanjay. I think it's a high. Wowing and Sanjay. I ain't get it, Wowing and Sanjay. And when I did right, did red. And when I did just and then. And when I did right, did red. Aha.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangakwazi ukubana bangithole kule nombolo ezithi zona 0027-7266-2070. Kuyizo njalo inamba engisisebenzisa kuWhatsApp lezi. Ngicula ngiselizwe ngaseBotswana lapha engicula ngikhona. Ofisa ukungilandela kuFacebook uyasetsha laphana kunini Big Q the Largest. Uyalibona ipage lami. Ngikhona njalo la kuYouTube ofuna ukuthi mhlawumbe angikhase kuYouTube asubscribe ingoma zami. Uyangena njalo kuYouTube asetshe uBig Q the Largest. Uyangithola la khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Bengicela ukuthi abalandeli balandele kakhulu ingoma zami engomeni zami eziningi ngihlabele kakhulu ngixwayisa, ezinye ngikhuza into ezifana le-violence, ezinye ngikhuza into ezifana nama-drugs, ukuthi abantu masingathathini ama-drugs. Kuyiyo imeseji engiyiphethe kakhulu. Abantu abaningi manje sebesebenzisa ama-drugs, so bengifisa njalo ngicela ngixwayisa ukuthi abantu asekeni izidakamiswa, sekenini njalo i-violence emakhaya, i-gender based violence.
Live talk namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York. Singakehlukanisi-ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ezikhokhela uqhubekela phambili umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York. I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe Gold ngokwisilinganiso sokungama-50% siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu usithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.